Esemnandi le lo ngkhwetho weMelika ukuthi khona ngiphakathele abayithi Maricopa County eArizona ngale engubonile ukuthi ukhetho kuyafakwa imali ukuthi ukhetho kube kahle engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kuyeZimbabwe kuyafakwa imali ithole amakhompyutha ithole ama-systems okuthi abuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manuali ukuthi uyathatha iphephothi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe e-command center ngemoto hhayi lapha abayenzi khona lokhu bayathabuleta njengemishina i-information yakhona yonke kusenzakale ukubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani kutshintsha njani lale into ezinyazana lezinjalo abantu bakhululekile ukukhankasa bakhululekile ukukhulumisana labantu ngibonile lani e-Arizona State University ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ukhetho lwalapha luyafana nalo leZimbabwe kodwa indlela olwenziwa ngayo kuthiyene kakhulu kakhulu
kaze kuyinto ongawufunda izeki ukhetho lwe
abangakufunda ukuthi khona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama-elections eZimbabwe i-election ngama-numbers i-election yokuthi ama-number wona la siyakwazi ukuwathola yini kathesi asithi awukhotholi uphelileyo ngiyakwazi ukuwathola yini kathesi ngiwathola nga so inginanzelele lapha yokuthi khona i-transparency is big abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingabuyela kulokwe-4 years ago ngo-2020 uyathola kulo mntu kukhona usungazithatheli uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngapha ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula
kodwa
bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwaphekwa kodwa engunanzeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngethiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazokubangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana nge-4-5 times lokhu amalalayo maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda yikuthi khona ama-process abo lonke imfube ziyaphambili so nxa kube lohlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa yikuthenga ama-tabulation machines amatsha ngizanika i-example yokuthi khona e-Maricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama-printer wa-overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethenga abanye ama-printer sebekhangelela ukuthi abasoze bebe ne-same problem ababelayo ngo-4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lethu kube lonke lukhula lu-improva lusiyaphambili kungabi lonke okukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election.